Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayigobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Kuhlelo silomnashe Mtutsa webandla leZANU PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho mayelana ngalolu daba.
Umkhankaso lo umkhankaso oqakathekileyo kakhulu, ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi. Abantu abaningi abasakwanisi, abasenelisi ukubana bethole ukudla, uhamba esibhedlela akula mithi. So lokhu kuyasitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga. Ngakho ngokufaneleyo uZulu kuqakathekile ukubana etshengisele ukungathabi, ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo, ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu lwenziwe yi-corruption.
Siyezwa amalunga awebandla leZANU PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe bezimoshela isikhathi. Ukubona njani lokho?
Kuyasidanisa kakhulu, ngoba sikhangelela ukubana xa sithi asilweni le-corruption, laba eZANU PF bebuye bethi asibambisaneni izandla, i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe, asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono. Ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela, mbona into umuntu weZANU PF layo kumele ithakazelele.
Sikuzwile Dube. Siyabonga ngokungena kuhlelo. Wothi sizombono kamnashe Mtutsa webandla leZANU PF.
Ya, ngiyabonga brother Mike. Ukuthengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe. Kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo, lawa amaplans akamhlaka 31 July ayize, ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele. Khona amalanga adlulileyo lawa esivela kiyo, sibonile ukuthi ama-positive cases abelokhu esiba maningi, abantu lokhu bebanjwa bele COVID. So siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili. So ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni, mbona ngani kuyinto embi kakhulu, ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lo we-COVID olokhu khona. I-COVID ayilungiswanga nguhulumende, i-COVID ayilungiswanga eZANU PF, kodwa umkhuhlane okhona emazweni wonke. Siyabona okwenzakala e-South Africa, siyakubona okwenzakala kwamanye amazwe, asikufuni ukwenzakala kwelakithi.
Abantu bayakhala ngale ndaba yenkohlakalo elizweni Mtutsa. Ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na?
Engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo. Nxa sengikhuluma ngohulumende, ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa, ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo. Siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa, asebexotshwa emsebenzini, kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health. Kuyatshengisa ukuthi hayi, izinto ezenzwe elizweni sezitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo.
Hayi, sikuzwile Mtutsa. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye lomnashe Mtutsa owebandla leZANU PF ngokungena kuhlelo. Isikhathi du mthwakazi omuhle, kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwi ukuthi sizabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.